Ngenzakala sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi khathesi igwayi selidluyise imali enenga singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa komumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho, njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isiguqukile yabangcono.
So impilo kayikaguquki. Ilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadindi. Abantu kabakabona ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye kuzaba le nguquko ezaba khona. Kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngabe-World Bank labo babumthula incube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge-7.8% bayakuthola ngaphi. Sibona intengo ikhwela ezitolweni, sibona ukuthi abantu ama-salaries asephansi. So awukatranslate, awukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenze into indaba zabo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxele.
So umnotho ungakhula sibili nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela amanamba. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunjengalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development. Yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development. Akukabi le-development lapha elizweni. Ama-numbers ubaba umthuli ukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali enilutshwana ukwedlula ayithola ngenyanga. Kodwa unezikweletu eziningi kakhulu, so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho. So i-economic growth siyabe sikhangela ama-number kuphela ukuthi ama-numbers lawa ayangezelela yini kumbe uyini owenzakalayo. Kodwa nxa sesikhangela i-development uthi sibambanise ukukhula kwe-economy lempilakahle yabantu, ulokho awukabi khona lapha eZimbabwe.